Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izo lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 6 enhlangula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lithi selithole impendulo evela kwenye inhlanganiso yomhlaba mayelana lokuqeqebuka kwelikamthwakazi kweleZimbabwe.
Kulenye i-international stakeholder esibhaleleyo yasiphendula ngohlupho lwethu, yasitshela ukuthi hayi, udaba lwenu sesilurekhodile baze basinika le case reference number.
Omunye wabafundi be-University of Zimbabwe abayisithupha asebedlulise inyanga bevalelwe estokisini, unkosazana Gamuchirai Chaburumba, ukhululwa ngumthethwandaba we-High Court ngemali yesibambiso i-bail.
Lokhu thina sikubona vele sicinisele ukuthi abantu abanye bethula abavalelweyo bavalele ngokungesemthethweni, ngoba nangi ukuthi ngokungesemthethweni icala lakhona kanti lihlukanisa njani abanye lithiye abanye.
Izakhamizi zithi lanxa idola leZimbabwe libikwa lilokhe liqina nxa liqathaniswa lele Melika, impilo ilokhe iqhubeka isiba lukhuni ngoba intengo yempahla yezitolo ikhuphuka kokuphela.
Kodwa-ke esuka sekunanzele ukuthi ukuqina kwedola leZimbabwe kakutho ukuthi labo kade bevele bethengisa emikotweni yabo sebengathakazelela ukuthi bathengise ngedola leZimbabwe. Kwakhathesi basaprepare ukuthi bathengise ngamarandi kumbe ngama-US dollar.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MRP lithi selithole impendulo evela kwenye inhlanganiso yomhlaba mayelana lokuqeqebuka kwelikamthwakazi kweleZimbabwe. Ngalokho, leli bandla likhuthaza uZulu wesigaba seMandebeleni umhlaba wonke jikelele ukuthi asayine iphepha lezikhalazo, i-petition, esekela isinqumo sokuqunywa kwelizwe ebhoda ebulenjini lasemphakathini. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
I-petition leyi iqondene lencwadi esazibhalela ama-international stakeholders wonke ngodaba lukamthwakazi. Kwenzakele ke ukuthi mhla ka 6 June yona leyi inyanga esanda kuphela, kulenye i-international stakeholder esibhaleleyo yasiphendula ngohlupho lwethu, yasitshela ukuthi hayi, udaba lwenu sesilurekhodile baze basinika le case reference number, basebesazisa ukuthi ngemva kwe 60 days bazasitshela i-decision beyithethe. Kanti langaphandle kwalokho basinikile urule wabo abasebenza ngaye, kumbe ngithi umthetho wabo abasebenza ngaye, okukhombisa khona ukuthi njengemthwakazi Republic Party singabantu abakhangelele ukuthi udaba lwethu luphathwe yibo, siyenelesile ukuhlangana lemigomo yenhlanganiso yabo. Ngokunjalo ke mina ngasengibhalwa as the complainant, kanti abantu bakomthwakazi bonke babonakaliswa njengabantu abarepresentwa yimi. Ke ugwalo lolu lufakile izinto ezizafunakala eziyibufakazi ukugoqela indaba zegugura hundi, lakho konke okutshengisa ukuthi umthwakazi uncindezelwe yiMashonaland kumbe iZimbabwe, njalo bazafisa ukuthi udaba lolu malu siya phambili kubonakala ukuthi ngempela bakhona yini abantu abasayinileyo, mhlawumbe ngxenye zikhulumela udaba lolu kanti ngiyedwa akulabantu abakhala ngohlupho lolu. So ke thina i-20,000 signatures leyi provoka ama stakeholders wonke, siprovoke iZimbabwe government eka Emmerson Mnangagwa ukuthi sibakhumbuze ukuthi udaba lwegugura hundi kasikhohlwanga ngalo, eka lisoze lulale ngaphambilini kokuthi umthwakazi azathole inkululeko yakhe. Sebekhombisa khona ukuthi sebefuna ukuphuma bezimele, leyo laleyo inhlanganiso yamazomhlaba esiqoqode kuyo lalaba bangakasiphendula sebesiphendulile, sizabe siveza ipetition leyi njengobufakazi ukuthi ngempela mhlaba silalele ngethemba ubonile emalangeni lapha ku social media ubaba u professor Lumumba ukhulumile ngamazwe alwisa ukuphuma emazweni abo wabala o Tigray o Ethiopia Ethiopia wabala obaroseland eZambia wabala imthwakazi kwele Zimbabwe silabo abantu asebefuna ukuthi baphume kwele Zimbabwe bezimele bebodwa bengumthwakazi
manje likhangelele ukuthi lingathola impendulo ngodaba lwepetition le kuzaphathisani
ye esikukhangeleleyo ngodaba lwepetition ukuthi kuzaba yibufakazi ngempela ukuthi asomqondisi moyo lalabo akhokhela labo asebefuna ukuphuma kwele Zimbabwe kodwa ke kungumthwakazi wonke jikelele ngoba umthwakazi wonke jikelele uzophakamisa izwi lakhe utshengisa umhlaba ngenxa yana le petition ngoba izaba segcekeni bonwe ngumuntu wonke ukuthi hayi ngempela basayinile abantu esikukhulumayo akuveli emlonyeni wethu kodwa kulobufakazi obubhalwe phansi uzananzelela ukuthi umhlaba kawusebenzi ngenkulumo nje evele emlonyeni kumbe ngithi lokho esingakuthi yiverbal evidence but isebenza ngewritten evidence okuyikho ke imthwakazi Republic Party esikwenzile ukuthi khuphule izinga lokumeme ethekisa udaba lwe self determination lokutshengisa ukuthi abantu bakomthwakazi ngo 1982 to 1987 babulawa ngegugurawundi omama barechwa abantwana bagigwa ngezingiga bebulawa yi 50 brigade eyayithunyelwe ngu-Emerson Mnangagwa lo Robert Mugabe
lo ke ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla le MRP imizamo yokukhuluma lo hulumende iyehlule Omunye wabafundi be University of Zimbabwe abayisithupha asebedlulise inyanga bevalelwe esitokisini unkosazana Gamuchirai Chaburumba ukhululwe ngumthethwandaba we High Court izolo ngemali yesibambiso ibail ezinkulungwane ezingamakhulu amabili i200,000 Zimbabwe dollars Abafundi laba betheswa icala lokungcolisa imiduli yezakhiwo ezigoqela ezikahulumende eHarare ngokuyibhala bebhalabhala ngesikhathi betshengisela phezu kokubotshwa kwesiphathamandla se-CCC umnumzana Job Sikhala. Abanye abafundi abalokhu bevalelwe njalo bencitshwa ibail babalisa u-Emmanuel Sitima, Comfort Mpofu, Lionel Andrew Madamombe, Tawanda Benjamin Watadza, Lord Darlington uBenyu Chigwena. Isiphathamandla senhlanganiso emele abafundi bamakolishi ezinaso umnumzana Benon Ncube utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi lanxa bekujabulela ukukhululwa kukaGamuchirai bafuna abanye bakhe labo bakhululwe.
Lokhu thina sikubona vele kutshengisele ukuthi abantu abanye bethu laba bavaleleyo bavalele ngokungekho emthethweni ngoba nxake ukuthi ngokungesemthethweni icala lakhona kanti lehlukanisa njani abanye lishiya abanye sekutshengisela ukuthi obazama ukwenza lapha yikwethusela abantu abakhuluma okwehluleka kukahulumende yikho lapho babuya bebamba bona laba bantu bebavalele ukuthi sehluleke thina ukukhuluma kumbe sehluleke ukutshengisela napho nxa uhulumende sehluleka khona ngoba kubuye ukuthi ngalekule cala elikhona sikithi ngabe bakhulule konke kumbe ngabavalele bonke nanamuhla
Inxa like la khuluma laye uGamuchirai lo osekhululiwe unjani usesimeni bani njalo uthi bekunjani phakathi
kathesi ke singakakhulumi laye okujulile sisizi ukuthi kuhambisela kodwa ekhanya engizobezise ngoba uyazi lokhu bengenalo kodwa sikulokhu esizathi sikhulume laye size kahle kahle ukuthi benzani phakathi ngoba kulokhu kusezandleni zama-lawyers akhe
Laba abanye abalokhe bevalelwe liyake liye babona yini njalo nxa selike layafika banjani bakusimo bani kumbe nxa lisizwa kumagqweta abo
kulabanye bethu abayibase Harare duze bayenisa ukuyafika ngathi zonke izikhathalo nisukafika ngazo yomumo awulinganga phakathi laphana iyakhulu for umuntu eyasanzithi waphambanisanga kodwa njengabantu abaziyo ababesa into abayiminyanya abantu abazesanzi imalungelo abo akusinto engababulala umoya wabo lokho abakwenzayo kukhanya kungabantu abazimisele ukukhuluma iqiniso lokumela iqiniso akusizi izinto ezingabaxhususa endleleni yabo abavikele bezimisele kulisa ilizwe labo
lo yebo sephumile kodwa abanye lokho ebephakathi baqhubeka bevalelwe bencitshwa ibheyili ilingatheni ngalokho
kubuhlungu kakhulu ikakhulu ukuthi esaziyo ukuthi bavalelwe icala elingekhoyo bavalelwe ukukhuluma ngokuhluleka kukahulumente ngakho kuningi lapho uhulumente ehluleka khona so kuyakwenza size kusihlupha ngoba kutho ukuthi sesehluleka thina ukuthi sikhulume ngokunye lapho uhulumente ehluleka khona okuyinto engalinganga elizweni elingathi bathi abayithi bedemokrasi ngoba kanti kuza kuthiwa njani nxa abantu abakhuluma ngokwehluleka kukahulumente bevota bevalelwa especially khange nakuvelela abantu abangama-student bavele school kuthi ukuthi wonke umuntu nje phansi ngale kuba nzima kakhulu ukuthi akhulume ngokwehluleka kukahulumente nomafikhane nje nabantu abafuna ukuthi benze sandando bengajelwa lapha behluleka khona and kuba yisinto esibi kakhulu especially ngala amalanga okubuswa khona ngedemokrasi sikhangelele ukhetho esiyakile khathesi sihle sibone umhlobo wabakhokheli bethu esinabo nxa besenzenzi khathesi bengakafika ekhethweni kutho ukuthi la ngabe ngakhipha babuyele phakathi
Hello ke ngumnumzana Benon Ncube isiphathamandla senhlanganiso emela yabafundisi eyezinaso. Izakhamizi zithi lanxa idola leZimbabwe libikwa lilokhe liqina nxa liqathaniswa lemali yemelika, impilo yilokhe iqhubeka isiba lukhuni ngoba intengo yempahla yezitolo ikhuphuka kokuphela njalo osomabhizimusi abayithembi imali yeZimbabwe. Uhulumende uzitshayela ihlombe ngokuqina kwamadola kwamandla edola leZimbabwe njalo uthi usomabhizimusi abangasoze bemukele imali le ngoba befuna iya kwamanyamazwe bephula umthetho. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyakunanzelela ukuthi imizamo elethwa nguhulumende yokuzama ukuthi iqinise idola leZimbabwe yesibangela ukuthi sibone ke idola selisiba lamandla ngasiliqathanisa ledola leAmerica. Okwakhathi esike siyakunanzelela ukuthi lisuke ku-1:6,000 and something lehlala ku-1:5,000 and something okutshengisela ukuthi liba lamandla nxa siliqathanisa lalokho kade kusenzakala emavikini adlulileyo. Khonokho ke kuba yinto enhle ngenxa yokuthi intengo izakhamizi eziyabe zikhangelele ukuthi iqansa amaviki wonke kutsho ukuthi isiza kuma ukuqansa mhlawumbe icina isehla kakhulu ezitolo lezi ezinkulu ezibalisa nje OTM o-Choppies lezinye nje izitolo ezisebenzisa i-interbank rate. Kodwa ke esuka sekunanzele ukuthi ukuqina kwedola leZimbabwe kakutsho ukuthi labo kade bevele bethengisa emikotweni yabo sebengathakazelela ukuthi bathengise ngedola leZimbabwe kwakhathi esibasa prefer ukuthi bathengise ngama-rands kumbe ngama-US dollar. So ngamafitshane nje uZulu kakabi leqiniso lokuthi kuqina lokhu kungabe kuyisiqiniso sokuthi imali yelizwe leZimbabwe ingabi singathembakala yini kumbe ikuthi nje kukhona ngabe kwenzakele izindombolo zone zezabantu abe-economics nje abadlala ngazo. So okuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe bathole ithemba esingathi i-confidence emalini yabo kwakhathi siyiyo into engakabi khona naleyo ngoba amafigures bayawezwa nje kodwa vele abanye kabawazi lokuthi kutshoni khonokho. Bona bakwaziwe ukuthi imali yeZimbabwe ayila mandla nxa besizwa nje njengoba vele abantu abaningi basebenzisela imali yakwamanye amazwe yiyo abayithembileyo njalo yiyo abakwaziyo ukuthi kayiguquki imihla yonke.
Kukuyini okuphuma emhlanganweni yenu lezakhamizi njalo liyake lixoxisane yini lo hulumende labo somabhizimusi lamanye nje ama stakeholders ngodaba lolo ukwenzela ukuthi impilo yabantu ibe ngcono.
Ingxoxo eziba khona nxa sicoxa lezakhamizi ziyakuveza sobala ukubana zilathemba lokuthi idola leZimbabwe lizabuya libe lamandla lawo elalilawo ngesikhathi sithola uzibuse leminyakeni sisanda ukuthola uzibuse. Mhlawumbe bakhumbula lokho kwenzakala kuze kuye bamba u-2008 lapho imali yelizwe eyasuka yalahlekelwa isindo sayo khona kwaze kwagcina kungenela ukuthi kube le-multicurrency kusetshenziswa kwezimali ezishiyatshiyeneyo ezivela emazweni ashiyatshiyeneyo. Ngokunjalo-ke izakhamizi zivele zona zikhayela ukuthi ngabe kuyakhitshwa imali yeZimbabwe kusebenza imali yeMelika lemali yeSouth Africa kakhulu ngoba abakunanzelelayo ukuthi kungafika isikhathi sokuthi imali ligugudeke gugudeka ngesikhathi esifitshane. Siqathanisa nje lo nyaka ukuthi abantu bathe beqalisa umnyaka imali bo 1:900 kodwa kade sesikhuluma ngabo 1:5000 1:6000. Siyakwazi ukuthi imali yethu nxa sicoxa lezakhamizi bayatsho ukuthi kulesikhathi eke yahlala khona so $1 to 72 zim dollars kwahlala sibili isikhathi eside abantu baze batsho ukuthi hayi kodwa-ke nganto yakade sesebeyibambile imali kwaze kusuka lapho-ke kwathanca. Yikho-ke namhlanje sesilapho esikhona. Nxa sisithi siyakucubungulisisa kuhle siqathanisa le mbiko yabe ikhitshwe nguhulumende bayatsho ukuthi bona bayiyekela imali izigerezele iye lapho efuna ukuya khona kuzaze kuyefika konqengetshe lapho ezazime khona. Ngakho-ke khonkhana kubangela ukuthi abantu babe le-speculative behavior batsho ukuthi kutsho ukuthi njengoba kusenziwa lowo mkambo wokuthengisa izimali phose ngolwesibili wonke weviki kutsho ukuthi khonkhana kuza kwenza ukuthi abantu bangahlali bekwazi ukuthi kuleyi viki izavuka itheni imali. Khonkhana-ke kubangela ukuthi abantu bangabi lesiqiniseko sokuthi bathembe imali. Kwenza ukuthi intengo yezinto abantu babona ingcono kakhulu ukuthi bayikhangele ngelihlo le-US dollar idola ye-America kumbe i-South African rand kulokuthi bayikhangele intengo yabo ngeZimbabwe dollar ngoba bayabe bengakwazi ukuthi kusiyaphela iviki iyabe silesisindo esinganani.
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhonale kweBulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ukuqina kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukwehliswa kwembadalo yentuba zemota, ama-toll gate, lemithelo yezimota. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu abangamachumi amabili lane 24 abafileyo kwele South Africa esiqintini se-ekuruleni ngemva kokuhotsha umoya wegasi elobukhali. Igasi le ibikwa isetshenziswa ukuhlambulula igolide elenjwa ngabotshekesha. Iziphathamandla zempilakahle bezilokhu zidinga izidumbu izolo ebusuku. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani lonke basakazi labalaleli. Ngicela ukuthi ngiphendule ubaba lo ohlutshwa igama leli lithi amajawunda leli. Ngike ngadibana lelinye ikhehla eGwanda. Mina ngumuntu weGwanda, ngikhulele eGwanda. Ikhehla leli laselingitshela ukuthi amakhiwa babesehluleka ukubiza ukuthi Gwanda, basebebiza bezama ukuthi Gwanda bethatha ujilwana lo W bethi chawunda bezama ukuthi Gwanda. Yikho engakuzwayo ngelinye ikhehla mina elithi amathiwa. So ubaba lo ngibona ngathi ukhathazekile kakhulu, angazi ngokwesingaki. Lamhla ngimuzwa elokhu esilwa lo msakazi ngokuthi singamajawunda. Into liyana nje kwaphambaniseka ukukhipha emlonyeni, kona kutsho ukuthi nje singamagwanda njengokuba siyakhumbula ukuthi kule ndawo liyana uthiwa e-Western Eclipseweni mina ugogwami ubesithi esinikisoni so amboni ukuthi lokhu kungathwalisa nzima umuntu omdala kangaka azalwe kangaka emsakazweni ukuthi jawunda nje amathiwa ayehluleka ukubiza kuhle ngokuphume ngokucacile ngiyabonga abasakazi labalaleli siyabonga
siyalibingelela Studio 7 kini lonke bontungamini komo kini lonke mahlabe hayi khalo sethu liyasazi inye ukuthi akeleke lokukhulu abayeke lokukhuluma into ezingayisizi bekhuluma emgwaqo ukuthi ilungi libe ilungile ingadili ingalunganga loli yesenza isizwe zethu zibe buhlungu ngoba siyahlupheka emhlabeni siyafisa ukuyavota so ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani emhlabeni kungabe kulokho ukuthi into ziright into zingalunganga abantu bayahlupheka kathesi loko sikhipha iy'nto zethu kwakukhanya ukuthi kwenzakalani hhayi siyabonga
Yangibingelele ku Studio 7 sanibona abalaleli nabasakazi niyaphila umgqilazi lokhulumayo mfowa amanxiwa phansi lemaphisa ngithi mina ngeke ngikhulume ngalolu khetho lolu esiyakulona into engiyibonayo ukuthi abantu babeka ithemba labo kakhulu i-opposition le yesicc kodwa into engiyibona ukuthi uma kuwukuthi mhlambe uyadliwa futhi kulolu khetho hayi cha amathubo ukuthi abuye aphathe azoba mancane ngoba kumanje abantu bayameseka kakhulu kodwa ke uma engenaso istrategy ukuthi uyongena kanjani elokhu nganini estate house hayi cha abantu basazoyishisa sisi lana kahlehle ngikhulumele abantwini bakithi bakomthwakazi abantu abasathi asiqaleni isikhiphizano right ikhipheni izano ke sibone mangabe kuthi anikhiphizano bani bakwethu kuzani ekhaya izane ekhaya niphume entweni zangale nibe nizobhekana nento zenu ngoba nisazohlala omunye u5 years nihlupheka ngendaba zakomakhelwana ngithi mina ngiyancenga ukuthi ake nibheke izindaba zakini nibheke izindaba zakomthwakazi nizibone ukuthi mani ngabamba ezakomthwakazi ngeke nize niphumelele na into engiyicela ukuthi lolu khetho lomalube ngelokugcina silokho sisiza abantu baseZimbabwe kodwa after lokho mangabe kwehlule ngicela ukuthi bakwethu zanizojoina abanye abantwana bomhlabathi sibambaneni sikwazi ukuthi sibuyise umthwakazi viva umthwakazi phambili maqhawe
salibonani basakazi abahle nabalaleli bonke be-Studio 7 siyayizwa indaba mpela siyayizwa indaba kodwa mina ngifuna ukuthi ebantwini bakithi baseZimbabwe sikhipheni izifonyo emehlweni ama-blinkers sibone lapho esiya khona yoba khona abantu esibathanda mpela ukuthi babe khona njengomama ukhuphe ukuthi babe khona ephalamende ngoba lesipindi umama ukhuphe kodwa osekwenzakele asikwazi ukuthi kwenziwe njani right lokhu sisizwa mahemihemu lapha lalapha kodwa iqiniso yikuthi kumele abantu babone ukuthi inyamazana eginyiswayo yiphi inyamazana eginyiswayo ukuthi ilizwe libuyele esimeni libe yilizwe elihloniphekayo bonke amalandeli be-3C abayekele ukukhangela abantu kubalulekile khona ukuthi abantu bakhethe umuntu abamfunayo kodwa ngalesi sikhathi ngesimo sempilo ekhona elizweni abantu abayekele ukukhangela abantu abakhangele inyamazana eginyiswayo kuphela bengathengisi amavoti bakhona ozaphu bakhona omthwakazi bangabavotela ukuthi bangene ephalamende nasemakhansilini kodwa ake bakhanye i-3C babontiyanga lowo muntu ofakiwe bona abangamfuniyo uma engayenzi kahle bakwazi ukuthi bamkhiphe ngemva kwamavoti ikhona le kuthi i-vote of no confidence aphume lowo muntu kufake lowo muntu ababemfuna bamvotele bona kuze kube lula thina into esifuna ukuthi lizwe lilungiswe kube nemisebenzi abantu bathole imisebenzi ngiyabonga okhulumayo e-AK Buffalo
Studio 7 litshona njani badala litshona njani lightness yachona sjone kahle sibili ubaba lo okhuluma ngeparty ye-CCC ukuthi abantu sebedalile nge-CCC kulamanga aluhlaza tshoko ayekela amanga ekukhuluma nge-CCC i-CCC siyithanda njalo bona yibo abafuna ukuhlangahlanganisa izinto ku-CCC party dawe manje asozidabuki phakathi abantu baseqondisisa sebakwazi uhlupho ukuthi lungaphi so yena nxa ukuthi yena uthengwe izanta angcole isibizo le-CCC hhayi sebehlulekile soze bakwanise lutho i-CCC siyaphumelela siyaphambili lokho ukuthi ama-double candidate la ayenzakalayo kungenxa yabo bona abezekhe labadlelana labezanu thina hhayi i-CCC siphambili ngayo labantu bonke nje jikelele esikhona asiyehle asibuyele emuva umbuso wezanu kasisawufuni izanu ngano phansi layo asifuna ubusebenzani so lokho bebhizi begcona isisi begcona uchamisa zithuleleni bantu bezani lehlulekile lehlulekile siyavota siyavotela isisi loba kanjani ngaze benze bantu bezani thina sifuna utshintsho elizweni lethasezimbabwe inhlala kahle alila kuthula nabantu bezani so hayi ngiyabonga kakhulu okhuluma ngosibanda ngolebutswana
hayi mina vele kube kuyangami impela kube nga indaba yekube ngakho le holiday impela elizwe abantu laba babulwa ngumnyanga kube kuyaye kule holiday yakhona straight kumbe every day kuhlele kuyi holiday kuze abantu bekhala ngehlobo zabo ezabulwa ngumnyanga kube nga maybe after 2 months uzilwe after 2 months kuyezilwe ebhalakhwe lapha kuyezilwe ezindaweni lapha ezilele khona abantu ababulawa ngomnangagwa lapha nokuthi wenga kube kuyangami impela kube kuyenziwa njalo abantu bekhe bezila khona mpela behlale or 5 days bekhala izihlobo zabo lezi ezabulawayo bekhale mpela abantu kabuhlungu ngoba la bantu kabazange bebakhaleli la manje abantu basafuthelele basazusize ngalabo mnangagwa lapha kodwa ukuthula umuntu esindebelele gijimethi mnangagwa umuntu wabulala abantu bakithi abaningi kangaka hayi zisho ubuhlungu le nto yegugula wodi kakhulu and la manje sisazibuza ukuthi kade abantu wayebabulalelani mnangaka abantu wayebabulelani yiwo umbuzo esimbuza ukuthi abantu wababulalelani and akanamahloni impela okuya esindebeleni akanamahloni impela
Studio 7 njani Studio 7 ya ma kuthiwa umona ukhona ebantwini ya ugawule lo chuma umona uyabalimaza abantu abadala umona nge-America uyabalimaza baze baswele lokuthi bakhulumeni phatha kulanda bangayifunde eAmerica ye kwathini kwacha kwacima lapha indaba lilomona badala uzwakale nje uzikhulumela ukuthi lomona iAmerica izenzela into zayo ezihamba kahle line Zimbabwe kuyalihlula khona ngaphuthi lilungi bakuthi idemocracy eAmerica le democracy indaba lisiba lomona ngoba lina kayikho khona ngaphi idemocracy ekhaya eZimbabwe hayi kulani umona usuke elihlweni sibili uyenhliziyweni sokulandela izenzo izokale vele noma likhuluma ukuthi likhuluma ngomona ugawule sesengasazwakali lokuthi ufuna ukuthini kanti vele uba bayena lo wafunda wagcina ngazwakali le nto ayikhuluma ugawule badala chiyani umona ma
ndinjani Studio 7 hayi siyabonga umsebenzi omkhulu eliwenzayo kodwa thina ngapha enkayisi lesimanga esikhulu kakhulu ukuthi kanti abosobhuku vunyelwa yini ukukhampena ngoba ngapha ababhoda labantu bekhampena ngosobhuku yibo abahamba phambili bengena imizi yabantu bekhampena ngumbuzo bakithi shwa ngikwazi ongamphendula ngizwe kumbe kusemthethweni yini ukuthi osobhuku babe yibo abakhampenayo ngiyabonga
njani Studio 7 njani ngicenifaya indaba ezimnandi ngicenifaya indaba ezimnandi Studio 7 Sizwe ukuthi uvotwa njani ukuthi uvotwa njani kunele kuthi khona ukuvota kunele kwazi ukuvota
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika, amapholisa esigodlo seWashington DC izolo azise ukuba abuphe omunye undoda obonakale ezulazula phandle kwendlu kamnumzana Barack Obama owake waba ngumongameli welizwe ehlome ngembhobho. UTaylor Taranto ubikwa obelandela inkuthazo kamnumzana Donald Trump laye owake waba ngumongameli welizwe owethulwe ebulenjini iKelly yendlu kaMnumzana Obama enkundleni yokuxhumana ebulenjini. UTaranto ngomunye walabo abangena esigodlweni seWhite House ngenkani nyakenye befuna ukuthi kuguqulwe impumela yokhetho ukuze kungene uMnumzana owayenqotshiwe kukhetho nguMnumzana Joe Biden.
Stalin on the Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamaj and bad and kashana and jungle bobo. But look, but I'm a king, but I'm a pelin young. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but with some tongue? Shish, like me, Sholo. I don't know the pelin, I'll go put and put and go about put them in and you visa a cock. When was a little bit of a cock, a pulling cock, a pulling cock, a tongue, a swigging was a calling in bed. Not a shong at your song as a long in bed. I shall sell in pep, and don't look up, and whistle his pep. Look, contending to the bononaba. As well as he cut the lend up, double the balls, the level is high, yet when I listen, I'm a particular long bamba. Every time I get spitzel, it takes up a lesson, and I got the hustle, the master, the passion, and brother discussing and passing, but especially the rapping, your cousins, his saga, the bantuin, you go balloon, from a woman, woman, move, hand about two, stop, and about cooks, hey, when I step in the boot, oh my god.
Ngeke balunge silugqiba ke lapha uhlelo lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla le MRP lithi selithole impendulo evela kwenye inhlanganiso yomhlaba mayelana la ukuxoxebuka kwelikamthwakazi kweleZimbabwe. Omunye wabafundi beUniversity of Zimbabwe abayisithupha sebedlule inyanga bevalelwe esitokisini ukhululwe ngemali yesibambiso ibail. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.